Ama-figures la angaba engama-figures avela ku-ZEC. But bone ngani ama-civil society lama-political parties bayavumelana ukuthi ama-figures lawo angani aphezulu kakhulu. Ngoba thina esakutholayo ukuthi they were able ukuregister at least 60 per day. Ngoba it was taking almost 15 to 20 minutes to register a person emchineni owodwa kobulawayo ngelanga lokuqala. Bengathi ukuthi ngelanga lokuqala kubabe ngani bebefundela ukuyisebenzisa leyo mchina. But lawo ungayehla last week bebethatha imizuzu ekwana yona 12 minutes a person from ama preliminary findings amasivil society ade cubungula ukuthi kuthatha isikhathi esinganani. So ukuthi 80 to 100 kungabe kuyikho abakuthakazelela ukuthi kwenza kahle. Kodwa okwenzakalayo kathesi bekungani bekungama 50 to 60 individuals ngelanga.
Kodwa iZEC ithi okwamanje ithatha imizuzu emihlanu kuphela 5 minutes ukubhalisa umuntu oyedwa.
iZEC ithi ithatha 5 minutes but okukhona kathesi lakho uthola okwakuqala umongameli welizwe kwathatha imizuzu eminingi engafika 18 minutes what more umuntu makhaya. So iZEC ingafuna ukuthi kuthathe 5 minutes but okwenzakalayo ukuthi ayiso akuthathe imizuzu eyi 5 minutes kuthatha imizuzu engani minengi. So yikho sikhankasela ukuthi ama-civil society ahambayo register ukuthi abe ngama-observer ukuze labo bangene basilethele ubufakazi obutshengisa ukuthi kuthatha imizuzu enganani. Ngoba ubufakazi obukhona kathesi bekutshengisela ukuthi kube kuthatha between 10 kusiya phambili.